Indubo esihlangana lazo nje abafundi ukuthi asenelisi ukuba internet idatha for ukuthi singene ku-internet sibe lama-online lessons singene ku-students portal. Internet is expensive. I-Zoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge idatha senze lecturer asenzele i-Zoom sibe le-Zoom lesson. Njalo kulabanye abafundi abahlala emakhaya vele they can't have access to internet. Njalo bona abahlala emakhaya sometimes akunamagetsi so they don't have access to internet. So munye kwendubo esesihlangane lazo. So esihlangana lazo day to day.
Udaba lokuvulwa kwesikolo ukuze abanye bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ulibona njalo?
Cabanga ukuthi ilizwe lethu alikho prepared for ukulwisana lesifo lesi-coronavirus. Ngakho uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo. Siqale sibone ukubana ama-centers aba maningi ngoba nxa engavula izikolo umkhuhlane lo nxa ungamemetheka abantwana bazalaliswa ngaphi ngoba igcikwane lizamemetheka abantwana bawuthathe khona ngalesikolo ngoba we are not prepared. Kuyabe kungelabi ma-sanitizer abantwana bakhona bengagula bazafakwa ngaphi. Ngakho ngicabanga ukubana uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzakale izikolo zingakavulwa ukuze abafundi behambe esikolo bethembe ukuthi ngeke babanjwe ngalo mkhuhlane?
Cabanga ukuthi uhulumende kumele atheste wonke umntwana kanye lombalisi singakavuli izikolo. Akube mandatory ukuthi wonke umbalisi lomntwana atestwe andubana abantu babuyele esikolo siyebuthana emaklasini sizi-expose to COVID-19. Njalo uhulumende kumele amekhe ukuthi zonke izikolo ziyageziswa kube fakwa ama-sanitizer umntana wonke abele mask kanye lombalisi andubana sivule izikolo. Njalo ama-centers aqale a-establishwe abe lemfanelo yonke ekwanileyo ukuze thi noma imkhuhlane lokuqhela abantu bathole lapho kokusindiswa khona.
Sikhangela omakhelwane bethu kwele South Africa, izikolo zivuliwe izolo. Nxa lokhu kwenzakala kwele South Africa, kuyini okuhluphayo kwele Zimbabwe?
Sikhangela ilizwe le South Africa, well, lona belizilungiselele angithi lile capacity yokubana lilwisane lomkhuhlane lowo. Kodwa labo baphangisile ukubana bavule izikolo ngoba abantwana bonke bebengathestwanga kanye lababalisi. And ngithe ngibona i-news ekuseni kulabanye ababalisi abatholakale kwele gcikwane. Okutsho ukuthi umkhuhlane lo suzamemetheka. So ngibona ngani South Africa la iphangisile ukubana ivule izikolo. Ngakho uhulumende weZimbabwe la kamele angalandele uhulumende weSouth Africa ngoba iSouth Africa is more capacitated than us. So uhulumende kaqale weZimbabwe kaqale ame ukuvula izikolo angalandeli iSouth Africa.
Hayi, siyakuzwa moyo. Ugqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina kubontanga.
Amazwi engiwathela abantu abatsha ukuthi kasilandeleni imithetho eyafakwa nguhulumende kanye le yafakwa yi-WHO. Asihlambeni izandla zethu ngama-sanitizer kumbe ngamanzi alesepa. Kasifaqokeni ama-mask ngaso sonke isikhathi. Kasi-avoideni ukubamba ubuso njalo si-avoideni ukutholakala endaweni ezilabantwana. Siyakwa singabantu abatsha siyathanda uku-socialize kodwa sineni indaba yoku-socialize sizivikeleni esifweni lesi. Abantu abatsha bale nkolelo yokuthi bona ababanjwa ligciwane libamba abantu abadala. Hhayi, kasikukhonokho, igciwane libamba wonke umuntu iloba ngubani. Siwabonile amazwe amakhulu ibabulele abantu ibaqedile i-coronavirus. I'm sure it was ignorance. Ngakho asingayeke le mkhuhlane lathi ufinyelela kithi. Singabi ignorant bantu abatsha, kasiphephenini njalo kasizameni, asingavumeni ukubana izikolo zivule kusasemasinyana.